Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 olwesibili mhla ka 12 Mpandula 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyathola ukuthi uvuke ekseni 3 AM uhambe ethole $15 and kule sikolo esifuna icash.
If ma uthole $15 kumbe owa esikolo ubhadala njani? Ngathi singikhuluma nginje nomntwana ongqeda uform 4 lokho nisehle umbhadalela ifees la uyehle ukuqhubeka esiyaphambili ngemfundo zakhe and engakuzwisisi ukuthi why.
Abazali bakhala ngokuthi laloba izikolo zivuliwe lamhlanje lokhe bebhekane lohlupho lokwehluleka ukubhadala indleko zesikolo ngenxa yokuswelakala kwemali emabhanga. Amapholisa kobulawayo avimba ukugcotshwa kwenkosi yamaNdebele umzilikazi wesibili umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Umongameli Robert Mugabe uvule ngokusemthethweni isigaba sesihlanu esokugcina sedale lephalamende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abazali bakobulawayo bakhala ngokuthi lanxa izikolo zivuliwe lamhlanje lokho bebhekane lohlupho lokwehluleka ukubhadala indleko zesikolo ngenxa yokusweleka kwemali emabhanga. Iningi labo likhala ngokuswelakala ikakhulu kwemitshina yokubhadalisa ngamakhadi ezikolo eziningi zisithi kazila ndlela yokuhlawulela ngomakhalekhukhwini e-EcoCash. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Iningi labazali belimatasatasa lisiyatshiya abantwana ezikolo laloba bebengakabhadali indleko ezifunekayo. Izikolo ezimbalwa zihlawulelwa emabhanga ehlukeneyo. Unkosikazi Sihle Nyathi uthi izikolo eziningi zifuna abantwana babuye lobufakazi bokuthi bahlawulile indleko zesikolo.
And lokho kunzima ngenxa yokuthi imali kayitholakali and even if kuthiwa kuya transfer uthole ukubana emsebenzini siyahlala izinyanga eziningi singaholanga. Phezu kwalokho izikolo ziyacela ifees yabo njalo futhi sebe lendleko eziningi abazicela kithi njengabazali. Enye example singayipha ukuthi kulesikolo esithe sifuna ifees. In addition to ifees sebethe khona bafuna futhi imali yebhasi.
Omunye umzali unkosikazi Nontokozo Masimini uthi kusweleka kwemali sokudale uhlupho olukhulu ngoba imali abayitholayo emabhanga incane kakhulu osokudale ukuthi abanye abafundi behluleke ukuthatha impumela zabo zomnyaka ophelileyo.
Ukutholakala kwemali emabhenki kunzima kakhulu eZimbabwe. Ikakhulu mina ngivela kobulawayo. Uyathola ukuthi uvuke ekseni 3 AM uhambe ethole $15 and kule sikolo esifuna icash.
If ma uthole $15 kumbe owa esikolo ubhadala njani? Ngathi singikhuluma nginje nomntwana ongqeda uform 4 lokho nisehle umbhadalela ifees la uyehle ukuqhubeka esiyaphambili ngemfundo zakhe and engakuzwisisi ukuthi why.
Umbalisi odumileyo umnumzana Phathisa Nyathi uthi uhlupho lwemali luhlupho oseludume kakhulu ngakho ke izikolo zonke sokumele zibone ukuthi ziba le mitshina yamabhanga yokuthi abazali benelise ukubhadalela indleko lula. Ekuqaleni komnyaka uhulumende weZimbabwe uxwayise izikolo zonke ukuthi zidinge imitshina yokubhadalisa ngayo eyokuswayipha ukuze uhlupho lokusweleka kwemali lube nganeno ebazalini. Kodwa kulokhe kulezikolo ezifuna abazali babuye le mali manqamu hathi ethunyelwa ngobulembu ngamabhanga kumbe ngomakhala ekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lokhu sikudabalunye ababalisi labazali bahlaba umkhosi omkhulu besithi ukuvulwa kwezikolo lamhlanje kubachayisa ngamakhanda ngoba bebhekane lodubo olukhulu lokuselakala kwemali emabhanga yona esibhadaliswa yilabo abalayo ababizwa ngokuthi ngama-cash barons abayithenga ezitaladeni. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izikolo zivuliwe namhlanje eZimbabwe kodwa udaba lokusilela kwemali olusibalele elizweni lonke ludala indubo kubabalisi labazali ndawonye. Ababalisi bayehluleka ukuthola imali yokuhlawulela indleko zabo ezokubuyela emsebenzini kuthi abazali labo kabala mali zokubhadalela indleko zonke ezidalwa yokubuyela ezikolo kanye lezama-school fees. Abenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union ekhokelwa ngumnumzana Obert Masaraura bathi amalungelo athwele nzima ukuthi athole imali emabhanga wona abhadalisa imithelo ephindiweyo. UMasaraure uthi kuza kuba nzima ukufundisa abantwana abalambileyo ngoba abazali bengelandlela zokuthola imali yokuthengela abantwana ukudla. Ekhala njalo ngohlelo olusha lwemfundo i-new curriculum ethe kaluhlelwanga ngoba kakulazo ingwalo ezeneleyo ukufundisa lezi zifundo. Umnumzana Jubane ongumbalisi ofundisa eGogwe uthi kunje uphelele ukuthi enze njani ukuze efinyelele ukufika esikolo labanye baqale izifunde namuhla ethi abazali kabasela maqhinga okuqeda lolo dubo.
Aluza kataza sibili. Okunye isikhathi abazali kabalamali abanye ukuthi bathengise ngenkukhu akula isikolo sangkhona sila ekokheshi imayifoni ngayedimaster ingafakwa ifoni ngayedimaster kuzahlupha khona ukuthi azeyibhenke ebhenkini.
Umzali wabantwana abathathu okumele ngabe besesikolo namhlanje umnumzana Sifiso Ngwenya uthi yena uthwalise amagabha avuzayo ngoba isikolo lapho okufunda khona abantwana bakhe akulahlelo lokuhlawulela indleko ngomakhale khukhwini olwe ecocash njalo kabasebenzisi amakhadi emabhanga okuswayipha.
Udubo lokusilela kwemali njengomzali luzayihlula ekubana ngihluleka ukuhambisa abantwana bami esikolo ingoba basebenzisa imchova kepha imali imchova yidilo kusasebenzisa imali yephepha kanye lama-coin ayo asesilela kukanti lokubathengela izinto lapha nalapha kwezinye indawo kuloku kusafuneka imali yephepha kanye leyama-coin.
Udubo lwemali alukho emadolobheni amakhulu kuphela kodwa lusabalele elizweni lonke. Lokhu uhulumende waqalisa uhlelo lwakhe lwemali yamaphepha omhlobo lwama-bond notes athi alingana ledola le-America khona okungasizanga lutho ngaphandle kokuqedisa lolu dubo oludale ubude bendwendwe zabantu abafolela ukuthola imali emabhanga. Ngeviki ephelile ibandla le-MDC likhuthaze usibalukhulu webhanga wesizwe ele-RBZ umnumzana John Mangushwa ukuthi achiye umsebenzi njengokuthembisa akwenzayo ukuthi imali le ingehluleka ukuletha inguquko wayezachiya. Kusenjalo uhulumende weZimbabwe usechashe ababalisi abatsha abangaba zinkulungwane ezedlula ezimbili 2300 abamele bayemfundisa ezikolweni ezingelababalisi loba nje ekhala ngemali. Imele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Lamhlanje amapholisa akobulawayo avimbe ukugcotshwa kwalowo ozithi inkosi yamaNdebele umzilikazi wesibili umnumzana Stanley Raphael Khumalo enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair esedolobheni leli esithi akukho emthethweni. UNompumelelo Moyo siphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu ebezilinde ukungena ezTITF Arena emkhosini wokugcoba inkosi umzilikazi wesibili lamhlanje zivinje zadudulwa ngamapholisa abehlome ngamanzi ababayo intuthu ehitshayo lemibhobho bethi umkhosi wabo awukho emthethweni. Iningi labantu liveze ukudabuka bethi lokhu kukhombisa ukudelela kanye lokungahloniphi amasiko abanye abantu kunye lamalungelo abo. Omunye wabakade bekhona umnumzana Enoch Dube uthe kukhona okuvalwa nguhulumende ngoba bona akulamsindo abawudalileyo.
Kuvele kuyakhanya ukuthi kukhona okukhona abakuvalayo ngoba akumelanga ukuthi ngaba kwenza lokhu ngoba ngakuyikuthi i-freedom kanti i-problem kuyini kibo kuba thinta ngapi kungalamsindo okhona abantu bekhuluma ngento yabo eyakibo.
Evumelana loDube umnumzana Alikhi Ngwenya uthe okwenzakeleyo akubathabisi ngitshola kancane.
Hayi, asikuthabeli ngoba kade vele abantu bemenyi ukuthi beze la ukuze bebone inkosi yabo. Ngoba inkosi iqhakathekile, amazwi amaningi sihlala sizwa kuthiwa kule nkosi, kodwa lapha eZimbabwe kula nkosi angikwazi ukuthi kwenziwa kwini khona lokho. Lathi sicela ukuthi khona uhulumende asivumele sibe le nkosi yethu ukuze laye lanxa efika lapha athabe ukuthi ilizwe leli selikahle kakhulu ebantwini, abantu bajabule. Asali ukuthi khona singalalela into azikhulumayo, lathi kumele alalele into esizikhulumayo eziqondane le nkosi yethu.
Ugogo Agnes Mlawuzi uthe akula abangakwenza laloba bengazanga ngokulwa, bona bafisa ukuba le nkosi ngoba izwe limi ngamazwane.
Thina akula nto esingayenza ngoba kasibusi lokho abakwenzayo bona. Thina kasizanga ngokulwa, sizwe ngomthimba wethu kuphela ukuthi kumbe kule nkosi yethu, lathi sifisa ukuba sile nkosi. Njoba uyabona namhlanje ilizwe lime ngenyawo, asila mali, asila lutho, lake lalibona ilizwe lingala mali.
Umnumzana Charles Thomas uthe okudanisayo ukwephulwa kwamalungelo oluntu kusenziwa ngabanye babo abensundu.
Ngiyadana kakhulu ngoba kudilizwa ngabantu abensundu ukuthi thina inkosi besikhangelele ukuba singaba le nkosi encike kungabuke kuyanganini ukufa kwamaNdebele. Enxa inkosi besiza kukhonza enkosini yethu kube konto amadlozi akithi kusukisela sile 123 years. Sihlezi umbuso wethu dudujwe ngamakhiwa. Mina ngibone ngathi kulula nje kwabantwini besintwini baqonde wona amakhiwa ayaqalisa into leyo ngo-1893 ngoba sokusibulalele impilo, asifundanga, asilalutho, asisebenzi, sizama ukwakha isintu sethu ukuze sisebenzeke.
Umnumzana Alex Ndlovu yena uthe bafuna ukuphiwa imvumo yokugcotshwa kwenkosi yabo, njalo sebezadinga usekelo lwamazwe omhlaba ngoba bengajonganga ukuguqula uhulumende oseHarare.
Thina sifuna ukunikwa imvumo yokuthi sigcobe inkosi yethu. Akula bantu abathala bengela nkosi, njalo thina okusihluphayo sikutshela inkosi yethu. Inkosi yethu ingagcotshwa izasimela kukho konke osikhathazayo. Silabantwana abagcwele igaka abanye badliwe ezingwenya ngenxa yokudubeka khona. Sidutshiwe, siyahlukuluza, silamvuba ukukhuluma iqiniso. Sizacela umhlaba usincedise, i-United Nations isimele, isikhulumele ngoba thina nxa sisodwa lapha sifana nabantu abangaphelelanga.
Phakathi kwabantu abakade beze emkhosini kubotshwe umnumzana Welcome Ngwenya, akwaziwa ukuba amapholisa amuse kuphi. Incwadi evimbe ukugcotshwa kwenkosi umzilikazi wesibili evele kuchief superintendent Manzini iveze ukuba isisekelo sombuso kusahluko 274 kusiya ku-77 kavumeli ukuba kube lenkosi eZimbabwe. Ethi ukuze umkhosi lo uqhubeke kumele kube lomhlangano ozagoqela induna zonke zeZimbabwe kunye lomphathi ntambo wazo kuvunyelwane, ngoba kudala enye ihofisi yobukhokheli, ngakho kufuze kungenele lamanye amazwe omhlaba, njalo bayazi ukuba bebemele babuthane kodwa akukho emthethweni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ezTITF, nginguNompumelelo Moyo.
Uhlelo lwezi connection namuhla sikhangela ukuvulwa kwezikolo okuza abazali abanengi bekhala ngokuswela imali yokubhadalela abantwana. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318, kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama, lilami uNtungami Linkomo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Amafutha ezimota aqhubeka esilela elizweni endaweni ezijiyeneyo osokubangele ukuvumbuluka kwemikambo yensitha. lanxa lolu dubo lubikwa selubhahile kobulawayo kwamanye amadolobho afana leHarare lubikwa lunganeno. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi umkambo wensitha yiwo owenza udubo lolu lukhanye lunganeno.
Phakathi kolunye uhlupho inhlanhla nje ukuthi ifuel lokungena kublack market, xa ingena kublack market alukhanye kangako lolo hlupho. Kodwa kungavalwa iblack market ngoba yelethi ifuel, uhlupho luzaba segcekeni ngoba imali kabalayo. Uyakhumbula ukuthi bathatha imali abangelayo banika ama-civil servant bethi babanika ibonus. Pho ibonus futhi ngenyanga ezimbili lezi ezilandelayo ngoNovemba iyabe isifuneka engelayo. Phakathi kulunye uhlupho, into engithabisayo Gande ukuthi ngizwe upresident evuma ukuthi bayenza okuthiwa yi-mass ma-parastatals ethi abantu bayantshontsha. Ibona upresident usethe dlwe ngani sebona singazukubona kwakho ukuthi kuza sinceda ngani, kodwa hayi khanya ngani sebona sithi amhlophe.
Kwamanye amalanga udubo lokusilela kwamafutha lubikwa lusiba lubi kakhulu, kodwa ngokuya kwesikhathi lube nganeno. Omunye njalo osomabhizimusi umnumzana Bednico Bebe laye uthi udubo lokusilela kwamafutha selufika kwesibanga esikhathazayo.
Iye kuliqiniso ukuthi amafutha abesesilela ngoba ngithe ngifuna ukuthi ngize kobulawa kweHarare ngisuka kobulawa izolo ngihambe amagaraji ambalwa-ke idiesel ingekho kule petrol kuphela. Ngize ngayithola-ke sengikhathele kwelinye igaraji. So kuliqiniso ukuthi kungani amafutha asephuza kumbe asesilela ukubuya. Asikwazi-ke asikakudingisisa ukuthi okungabe kuba ngokhonokho kuyini, kodwa-ke ngelisho lengqondo mbona ngani okungabe kuba ngakhonokho ukuthi ezomkhonomi weZimbabwe kazisamanga kuhle. Imali ayisatholakali eZimbabwe, njalo labo abathengisa amafutha-ke ngenxa yokuthi kule mtengo ezithile ngithi kule mthelo ethile abayibhadalayo ngemabhoda kanye lakuhulumende, yikho okudala-ke ukuthi abantu babe nokuswelakala kokuthi babise amafutha ayeneleyo. Enye into njalo yikuthi-ke imali zonke nxa zisiyabhadala amafutha sezidlula e-reserve bank. I-reserve bank-ke sokungathi mina engingathi sokulokuchwala-ke lokhani kokuthi kakusayenziwa izinto ngendlela, kodwa sokusenzelwa abangani-ke kumbe ngithi kwenzele labo abala kuphatheka kubandla elibusayo. Khonokho kuyizinto okunjalo-ke kakuhambelani ne-business, kuyenza ukuthi-ke ezomnotho zingahambi kuhle, ngoba ezomnotho-ke kufanele ukuthi zibe izinto ezikontrolwa ngabantu abalemali zabo, ukwenzela ukuthi nxa befake imali bekwazi ukuthi-ke bazathola i-profit lapho abafake khona imali.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi imbangela yokusilela kwamafutha ezimota yikusilela kwemali yakwamanye amazwe.
Abanye bathi khathesi sikhuluma sezenzesile ama-foreign reserves ethu athenga into eze-one day kuphela. So uyabonakala sibile ukuthi ama-queues asethendukile emagarajini kuyala ishoyo lesisile. Ukuswelakala kwe-foreign currency, uzakhumbula ukuthi khathesi senza ama-bond notes, i-foreign currency iyabe isingatholakali lula. So uhulumende ngokwakhe nxa sikhangela ama-priorities uyabe engela foreign currency ukuthi anike abathengi ishwel ukuthi babuyise ishwel. Sizo ama-retailers lawo bayakhala bayasitshela ukuthi into ezinjenge-wheat lokunye okudliwayo ngasilela futhi usikhatshana esilandelayo. Ishwel esiyisebenzisayo lapha elizweni siyayithenga phandle kwelizwe. So kumele sibe le-foreign currency ukuthi sikwanise ukuthi sithenge ishwel. So ukuwa kwe-bond not kungacontributa, kodwa into emqotho yokuthi awula foreign currency yakhona yokuthi sithenge ishwel eneleyo esiyifunayo ukuthi siyisebenzise.
Ukusilela kwamafutha ezimota kuke kwaba kubi kakhulu okwakhathazayo ngomnyaka ka-2002 lapho abachayeli basebelala endwendweni ngezinye izikhathi okwensuku ezithile emagalajini belinde ukuthela amafutha ezimoteni. Umongameli Robert Mugabe uvule ngokusemthethweni isigaba sesihlanu sokugcina sedale lePhalamende esikhangelelwe ukuba sizokuba ngesifitshane sekubangwa ukhetho luka-2018. Umgabe uxwayise abaphathintambo ngokuqakatheka kokuphatheka kwabo emsebenzini wedale lePhalamende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abamele izigaba ezehlukeneyo bawemukele ngenjabulo amazwi kaMgabe ukukhuza abaphathintambo baqholozayo abangezi edale lePhalamende lalapho kumele bazokupha ubufakazi kokwenzakala kungatsha zabo.
Pieces of legislation for tabling during this session certainly mean hard work.
Ukuba khona kwamabhili amaningi okuzamele akhangelwe kutsho ukuba kuzomele kusetshenzwe nzima. Lokhu kudinga ukuzinikela lokusebenza gadalala kwamalunga onke edale lePhalamende okubalisa abaphathintambo bami.
Umeli weGwanda Central owangena ngeproportional representation ngaphansi kwebandla leMDCT uNkosikazi Nomathemba Ndlovu ngomunye wabamukele ngenjabulo amazwi kaMgabe.
Siyayazi ukuthi i-8th Parliament yeZimbabwe ayithokozisanga uZulu weZimbabwe. Sesikhuluma iqiniso, ayenzanga kuhle ebantwini, kayizange idelive lokho kade ukhangelelwe ngabantu. Lokhu kudalwa yikuthi ama-ministers ethu abengabuyi, abebalwa 1, 2, 3 akade babuye. Abanye siqala ukubabona namhla ngoba kubuye upresident. But into engithabise ngopresident yikuthi uyi-encourage ama-ministers akhe, kumbe ngathi wafake i-pressure yokuthi abuye e-parliament.
Kodwa uthi akamangaliswa ngokwenza ukamongameli ongazange atsho lutho ngodaba lokulungisiswa kwemithetho elawula ngezokhetho elizweni ukuze ihambelane lesisekelo sombuso.
Vele siyakwazi ukuthi lokho ubengeke akukhulume okoku-amenda imithetho eyokhetho eyama-electoral laws. NjengoZulu weZimbabwe kumbe ibandla eliphikisayo, asithokozi, sizayala sifaka ipressure ukuthi imithetho le ilungiswe ukwenzela ukuthi siye ekhethweni iground isilevu.
Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe uMnumzana Themba Khumalo yena usola ibandla eliphikisayo ele-MDCT ethi yilo eliyekethisayo lapho kumele bafuqe ngamandla uhulumende weZANU-PF ekulungisisweni kwemithetho ephathelane lezokhetho.
Akula muntu ongakwaziyo ukuthi into udaba le-electoral act lomsindo akusoze kube into ezamukelwa. Lakho isikhathi esesikhona kathesi siya ku-2018 sesisifitshane.
Wasola njalo le nkulumo kamongameli Mugabe ethi okumqoka uZulu abekukhangelele ukufezwa yiPhalamende le okumunyethwe isekelo sombuso kubalisa udaba lokunikeza amandla ezigaba i-devolution.
Indaba ye-devolution leyo ngesikhathi esiyakhona ku-2018 inkokheli zelizwe amboni bengayithandi indaba le, angeke yasebenza ngenjongo zabo ezingaba lazo ezifihlekileyo ukuthi 2018 bephuthe.
Okunye obekukhangelelwe ukuba uMgabe aphathe ngakho yimithetho efana lowe-Public Health Act, wona osulesikhathi ukhalwa ngawo ukuba lokhu ungakaguqulwa selokhu wabunjwayo ngomnyaka 1924. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ole-State Department lusanda kwethula umbiko wokukhonza olesihloko esithi International Religious Freedom Annual Report, ohluza okwenzakala emazweni phose angama-299. Umbiko lo uveza ukuthi amazwe ancindezela uZulu kwezokukhonza lokunye okufanayo asebenzisa imithetho ekhuthaza ukubandlulula labo abakhonza okutshiyeneyo. Uhlangothi lolu luthi ilizwe le-Iran lisebenzisa imithetho engaqedakaliyo encindezela abanye abantu abayingxenye yelizwe leli, njalo lokuthwalisa nzima abahlamukela uhulumende. Abatholakala belecala lokwephula imithetho le babulawa ngokulengiswa kwele-Iran. Lokhu kwenziwa njalo elizweni le-Saudi Arabia, lapho kule mithetho esetshenziswa kulabo abakhonza okutshiyeneyo lokholo lwesi-Muslim. Akuvunyelwa kulelo lizwe ukuthi umuntu akhonze akufunayo ebonwa ngabanye abantu. Emazweni anjenge Pakistan, Russia le China kuthwaliswe nzima njalo abantu abalokholo olungafani lalolo olufunakala kulawo mazwe. Kodwa ke okungani kuyajabulisa ukuthi abantu edolobheni leMosul elingaphansi kwamalocacha iISIS sebesenelisa ukukhonza abakufisayo ngenxa yokuthi sebekhululekile. Uhulumende weMelika uthi lokhu yikho okumele kwenzakale emazweni wonke ikakhulu lawo akhululekileyo. Umnumzana Rex Tillerson, umphathintambo ohlangothi lwe-State Department, uthi bamelele ilanga lapho abantu bonke emhlabeni jikelele bezakhonza abakufunayo.
Ololo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Deli mnyama ngomlomo elithethwa ngezinyembezi zamadoda bayethe wena kaZulu. Siyaligqiba ke uhlelo lwethu lwengoma emnandi, ingoma kazinja ziyamluma, ingoma ethi yona singamaNdebele. Ukugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, abazali bakobulawayo bakhala ngokuthi laloba izikolo zivuliwe lamhlanje lokho bebhekane lohlupho lokwehluleka ukubhadalela indleko zezikolo ngenxa yokusweleka kwemali emabhanga. Amapholisa avimbe ukugcotshwa kwenkosi kwalo ozithi inkosi yamaNdebele, umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.